Umbuthano wamabandla akunkulumo zePollard wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel koBulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lephalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcinisihlalo wekhomithi ebona ngezombusazwe ePollard Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha uMnumzana Love Mo Maduku, uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment piece that the number of provisions that is existing. So we are discussing.
Sixoxaningi ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esizibeke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePollard isifiso sokuthi kudluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa, ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana nomongameli welizwe ekhethweni, kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa engafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje kudale lephalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Elinye njalo ilunga lePollard unkosikazi Priscilla Misiairambu Mushonga owebandla le-MDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezithi esikhangele kuzo ngeze ukuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi alivele into ze-violence lezinxa zisenzakala singazilungisa njani.
Omele i-National Alliance Party uMnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lephalamende ayiwo abawakhethayo, yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Masikhangele i-succession, it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi esayifakayo ku-parliament bahlale phansi wabontumbana ongasikhokhela futhi.
UMnumzana Khumbulani Ncube obephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sifisa ukuthi ama-diasporans avunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePollard athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka-2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma, ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Imele iStudio 7 yoBulawayo, ngingubathabile Masuku.